atmosfera zakanaka.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosibili mhla ziku 7 Ntulikazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulo wesilisa wakobulawayo obulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo obengakaze asuke elizweni. Izizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko ethi kumele zisuke kulelo lizwe.
Kanti ke ngeke sithi le imibiko ephuma kuzizalwane zeSouth Africa, kodwa singathi kwezinye zezizalwane ezalapha eSouth Africa. Esicabanga ukuthi futhi njalo lezi zizalwane ziyaziwa.
Omunye wabaqoqa umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele ezitaladeni mhlaka 31 kunyanga yonale, umnumzana Jacob Ngarivume uhlangana labakhokheli bamabandla aphikisayo labafundise bakhuthaza ukuthi labo baphatheke kulokhu kutshengisela.
Umntwana ongakhali ufela embelekweni, isikhathi yiso lesi sokuthi umntwana akhale. Akulampupho, akula chukela, akula lutho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Silisa wakobulawayo obulewe umkhuhlane weCOVID-19 izolo obengakaze asuke elizweni. Lundoda ubele minyaka engamachumi amahlanu lane 54. Lokhu kuvezwe lugatsha lwezempilakahle olubike ukuba kulabantu abayisitshiyagalombili 18 abatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo. Usokukhweze inani labalegcikwane leli layafika kumakhulu ayisikhombisa lamachumi amathathu lane 734 elizweni. Asebebulawe ngumkhuhlane we-COVID-19 sebeyithoba munwe munye. Abane kungabavela kobulawayo, abathathu eHarare, oyedwa eGweru, lomunye njalo oyedwa esigabeni seMashonaland West. Izizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko ethi kumele zisuke kulelo lizwe ngokushesha. Kusukela ngeviki edluleyo kulimbiko ethulwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet ebicebisa izalane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa ukuthi zisuke ziphelele kungakhathalekile ukuthi zilamaphepha ukuhlala lokusebenza kusemthethweni kulelo lizwe kumbe hatshi. Sixoxe lomgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zakwamazwe awezwekazi le-Afrika e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi bake bayibona le imbiko.
Kanti ke ngeke sithi le imibiko ephuma kuzizalwane zeSouth Africa, kodwa singathi kwezinye zezizalwane ezalapha eSouth Africa. Esicabanga ukuthi futhi njalo lezi zizalwane ziyaziwa ngoba yilabo abantu abasuka kwinhlanganiso ebizwa nge-ATDF, All Truck Drivers Foundation, eyiyona ekade ihamba phambili ekuhlaselweni kwabantu ngonyaka ophelileyo, nokushiswa kwama-trucks, nokubulawa kwabantu abaningi nodlame esilubonileyo. Kuyibhadineshwa ukuthi asikaboni ingalo yomthetho ifinyelela kubo laba bantu ukuze mhlawumbe baboshwe kumbe baxhunyaniswe nale misebenzi emibi kangaka.
Iziphathamandla zikahulumende wakwele South Africa zike zakhuluma zona phambilini ukubana kuphela imigoqo yokuzama kwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-HIV, uxolo, igcikwane le-coronavirus, kuza kuba le migoqo ezathi yona abokuza bengasebenzi eminye imisebenzi. Kuyenzakala yini lokhu kumbe yikho kungayikho okubangele ukuthi kube le mbiko esizwayo le ngoba kungayenzakala?
Siyazi ngempela ukuthi akhona amalungu kahulumeni ongqongqoshe abathile abazwakalise ukungajabuli ngokuthi kunezizalwane eziphuma kwamanye amazwe ezenza eminye imisebenzi, kanti njalo kunabongqongqoshe abambalwa esesibuthole bekhuluma inkulumo egcwele inzondo ezonda abantu abaphuma ebantwini bangaphandle. Lokhu siyakubona ukuthi kuyikhona ukukhuthaza lezi zenzo ezalaba abantu abaqhubeka bebhebhethekisa inkulumo egcwele inzondo exabana kumbe efisa ukuthi ibone ukuthi abantu ababuya ngaphandle bayahlaselwa. Asingeke sithi kuyikuthi uhulumene akakayenzi lokho abethe uzokwenza ukudluliseka ngenkulumo lezi ezikhushwe ngongqongqoshe abathize. Ngoba okubalulekileyo ukuthi kulezo ngxoxo bakhona abaningi abaxabana nayo leyo nkulumo yokuthi cha abantu bangaphandle kufuneke basuswe ngoba bethathela abanye imisebenzi, kuyinto nje eyingxoxo etholakalayo. Kungakho sithi lokho esikutholayo nenkulumo esizitholileyo nokuhlaselwa sesikubone kwenzakala, ngoba sokuqalile endaweni ezithile sesibone kusiba nokuhlaselwa, kusiba nokubhikisha, abantu bebiza abantu bokuza ngamagama amabi kakhulu. Lokho siyazi ukuthi kunabantu abakuhulumeni abakusekelayo lokho. Kanti sesibonile ukuthi nohulumeni kukhona ezigabeni ezithize asehluleke khona ukuthi athathe izinyathelo eziqinileyo ukwenzela ukuthi abantu ababuya ngaphandle amalungelo abo avikelwe.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zamazwe awezwekazi le-Afrika, e-Africa Diaspora Forum, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Yebo yebo yebo, mthakazo omuhle. Liyanxuswa ukungena kuhlelo lwabatsha olwe The Connection. Namhla sikhangela umkankaso kamhla ka 31 Ntulikazi ukukhuthaza uZulu ukuba angene ezidaladeni etshengisela phezu kwesimo somnotho esiqhubeka sigogodeka. Ontanga, libona ngani kukhona okuhle okungaphuma kulo mkankaso okungathuthukisa abatsha na? Silusize ukuthi ngeke lene lisungena kuhlelo ngoba sisebenza sisezindlini. Noma kunjalo zilokandaba, uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke asihlanganene lami uMike Hobe khonapha ku Studio 7 ngo-8 ntambama.
Omunye wabaqoqa umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele ezidaladini phezu kombuso wezanu PF lokonakala komnotho mhla ka 31 kulenyanga, umnumzana Jacob Ngarivume uhlangane labakhokheli bamabandla aphikisayo labafundisi izolo ebakhuthaza ukuthi labo baphatheke kulokhu kutshengisela. Ungarivume ongumkhokheli webandla leTransform Zimbabwe uthi uhlangane lomnumzana Elton Mangoma loso waqotshwa kuzanu PF, umnumzana Godfrey Senengamu lomnumzana Ian Magone. Uthi uhlangane njalo labafundisi abagoqela umcebisi kamongameli Emerson Mnangagwa, umnumzana Shingi Munyeza, yena othi uMnangagwa sokumele asuswe embusweni lebandla lakhe lezanu PF ngoba yibo ababangela ubunzima obuselizweni ngenkohlakalo kanye lokhetha abantu ngemihlobo i-tribalism. Ungarivume uthi ahlangane labo izolo laba bayakusekela lokhu kutshengisela. Abamanye amabandla aphikisayo abathi bazaphatheka kukho bagoqela umnumzana Nkosana Moyo, umnumzana Noah Manyika lomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Umntwana ongakhali ufele embelekweni. Isikhathi iso lesi sokuthi umntwana akhale. Akula mpupho, akula chukela, akula lutho, akusathengeki sepa, akuthengeki kudla, akula mali. Izisebenzi kazizuzi lutho, ezikuzuza okuncane khona lokho kuphelela emoyeni ngokuba kungasathengi lutho. Iyamandla edola laseZimbabwe kasekho, aphele du, akusela lutho oluthengekayo phakathi kwelizwe. Ngakho ke abantu nxa bengadinwa nje, balenge bangabila lutho abalusuku kumelayo kungadilika kuze kwedlulise. Isikhathi sokusukuma yiso lesi, isikhathi sokutshengisela yiso lesi, isikhathi sokuthi kangisuthisekanga yiso lesi. Ngakho ke laba basukuma beqoqa, baqoqa kufanele kuqoqwe. Abantu bathwele nzima, abantu bathwele amagabha avuzayo, abantu badliswa imbuya ngoluthi ngothi. Isikhathi sokuthi kuphele lokho yiso lesi. Nxa bengatshengiselanga, nxa bengavezanga ungasuthiseki, nxa bengavezanga intukuthelo yabo, kuzaqhubeka kuze kuphele.
iZANU PF ithi okuzanywa ngamabandla aphikisayo lapha yikugenqula uhulumende ngokungekho emthethweni.
Gambe veli ngathini izano, ayikaze ilazi ilungelo labantu lokutshengisela, ayilazi ilungelo labantu lokuthi bavote ngokukhululekileyo, ayilazi ilungelo labantu ukuthi bamele bazuze imfundo laba bafanele bafunde, ayilazi ilungelo labantu lempilo, ayihloniphi constitution, ayihloniphi imithetho. Ngakho ke akumangalisi ukuthi yethuswe yilokho okuvunyelwe ngumthetho, ngokuba vele umthetho kayiwuhloniphi. Abantu balelungelo lokutshengisela kubhaliwe black and white kusisekelo sombuso. Lungelo elicelwa kuZANU PF ayisilo lungelo elicelwa kunoma ngubani, libhaliwe ukuthi abantu balelungelo lelo. Ukuguqula uhulumende, ukugenqula uhulumende akuhlangani laleli ilungelo. Leli lungelo likhona, limele livezwe, livikelwe. Akula muntu ofuna ukuguqula uhulumende ngendlela engekho emthethweni. Nxa abantu befuna ukuguqula uhulumende, bafuna ukumguqula ngelungelo labo, ngelungelo elisemthethweni elivikelekile emthethweni. Akula muntu ke owephula umthetho ngalokho.
Awuboni abantu bese saba yini ukuphatheka kulokhu kutshengisela nxa sikhangela ukubulawa kwabantu abatshengiselayo osokuke kwenziwa libutho?
Kungaba lusizo olukhulu kakhulu uma abantu bengazihlalela endlini besabo kuyafela emgwaqweni bakhetha ukubulawa yindlala endlini, besabo kuyamela ilungelo labo emgwaqweni bakhetha ukufa besifa labantwana, babulawa imikhuhlane eyelaphekayo kodwa engaselaphekiyo ngendlela ngenxa yokuthi kakula mithi ezibhedlela, bakhetha ukuthi kudilikile izwe liphele du kulokuthi bayemela ilungelo labo emgwaqweni. Akula muntu ofanele sabe ukusukumela ilungelo lakhe. Ilungelo lakho vele liyalwelwa, ilungelo lakho liyavikelwa, ilungelo lakho ngekuliphiwe njengomgani weswala, alidonethwa ilungelo lakho, kumele ulivikele. Angeke ulibone lisiza njengesaka lempuphu libuya lama NGO, liyalwelwa, liyadefendwa, liyafunwa ngenkani, ulithathe kulo owala lalo. Nga usithi wena uza kupha, akuphe, akuphe, asoza kuphe, uza kwala lalo, kumele ulithathe lelo lungelo.
Umnumzana Efile Lancube yingcwethi yecubungula izombusazwe obaqoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje unobhala obona ngenhlelo zebandla leZANU PF umnumzana Obert Mpofu uthi ibandla lakhe lilayo imbiko yokushengisela lokhu oqoqwayo. Ekhuluma izolo emhlanganweni webandla leZANU PF eHarare, uMpofu wethule amagama enhlanganiso labantu athi baqoqa ukutshengisela lokhu. Wengezelela esithi kubanjwe abanye kade bedinda izithupha zamapholisa e-CIO. Kesizwe amazwi kaMpofu.
Our party detractors continue with their anti-establishment agendas, and the party is aware of the planned mass protests which are being organized by the MTC Alliance Renegades, Tajamuka, the Front for Economic Emancipation of Zimbabwe, being led by the expelled ex-party commissar Godfrey Chanengamu, the youth commissar, and other media protagonists. Our security department should constantly alert us on this clear present danger of the activities of this unholy alliance.
Lawo ngamazwi kamnumzana Obert Mpofu unobhala obona ngenhlelo zebandla leZANU PF ekhuluma emhlanganweni webandla leli izolo eHarare. Kunjalo nje amapholisa izolo abhaxabule abongikazi kade betshengisela besithi bafuna ukungengezelelwa iholo labo. Kulaba ngamachumi amane lambili 42 ababotshiweyo. Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Okwamanje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leThe Herald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uhlangane labo siba lukhulu bezabelo zelizwe jikelele eHarare kuxoxiswana ngokwabela amandla izabelo i-devolution ngesilungu. Leli phephandaba lithi uMnangagwa utshele lumbuthano ukuthi imali yokuthuthukisa izabelo isikhona njalo izabelwa kunsukwana ezilandelayo. Iphephandaba leChronicle lithi isibhedlela se-United Bulawayo Hospitals esiphakathi kokulungisiswa siza kuba nesokwelapha abalomkhuhlane we-COVID-19. Leli phephandaba lithi uhulumende usenikeze lesi sibhedlela imali yokusivuselela ezinkulungwane ezingamachumi phose amabili lengxenye i-24 million. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Sanibonani basakazi bakwa Studio 7 abahle sibathandayo. Lono okhuluma ngumahlulizitha zimfungele umfoka amaginyi phepha usuka le elupane endaweni yaseDandanda ku PH77. Basakazi le ndaba ye COVID-19 iyinkinga kakhulu ikakhulukazi ezweni lakithi eZimbabwe, ngoba uhulumeni wakithi usesibonisile ukuthi akakwazi ukucabangela abantu noma abantu besifa yena kanandaba. Umlayezo mina bengawudlulisa ebantwini bakithi nje, ikakhulukazi abakomthwakazi, ukuthi ke masiphepheni sizivikele thina, sigweme uhamba singagqokanga amamaski, sisebenzisa ama-sanitizer ngaso sonke isikhathi, uwenzela ukuthi lolo bhubhane lungakwazi ukusibamba thina. Ngoba uma lungabe lungasibamba, uhulumeni kunzika akukho angasenzela khona, ngoba sesimbonile kahle kahle asinaye nje uhulumeni lapha eZimbabwe. Okusho ukuthi ukuphepha kwabantu bakithi kakhulukazi abakwamthwakazi kulele kuthina, siyisizwe sikamthwakazi, ukuthi ke masiphephe thina singabhekelela ukuthi uhulumeni uzosenzela lokho, ngoba akekho uhulumeni, asinaye uhulumeni kahle kahle thina kwamthwakazi. Ngiyabonga abantu babaphephe kulo COVID-19. Mahlula izitha zimfungele lona.
Hey msakazi we Radio 7 Studio 7, ninjani khona ngapho? Chris Gandhi labanye bakho khona ngapho. Mina igama lami uMichelle, ngizalwa eDT endaweni yeMaguri khonapha nje kumatheo, ukuthi kumatheo khonapho. Hey ngiyacela, ngiyacebisa bakithi, siyakwazi ukuthi izinto ziwomela umuntu wonke, njengezanu MDCT, MDC allowance kuyafana, njengosikonke siyadubeka kula, sidurela sonke, akulo kuthiwa umbizane ithenga ngeprayisi yayo bi-MDCT. Singaphonga ukuchayana nje amakhanda thina abantu, ukuchayana nje kuphela, bona abadala khonale phezulu phezulu bezidlela mnandi, thina kuthi sihluphana nje abantu, sithala sifuke uvotela abantu ukuthi hayi bona sidla besutha le muli yabo, thina sidubeka. Abana kuyayenza bona, siyazihlalela siyekele lokuvota konke kwangikhona ukuvota, ngoba kuncedi loo sanze sivota kulento esiyitholayo. Siyithola nxa kuyisikhathi sama-election, sibe sincenganyenga ukuthi hayi sivote sivote, asiyekeleni uhambe kuyavota kwangikhona. Kanti yena ukhuphe vele kuyini azayenza, ngathi ubona yena vele uMnangagwa behluleka amadoda esesithi layo umuntu ongumfazi kuyini angakuyenza, kabe phansi kwemadoda.
Ayi salibonani bakwamthakazi, lo Peter Ngwenya, ose village kwembuzi kodwa andamalopa, ngiseduza namalopa. I-coronavirus le eseyehlele amazwe wonke, eZimbabwe yebo iyalokhu ibhebhetheka ikhule seyaphambili, kodwa eshi kunzima ukuzivikela nje ukuthi ungahambi hambi uhlanganyele labantu abaningi. Mhlawumbe kungalunga, kodwa kunzima ukuthi ungahlanganeli, ngoba siyathenga amashopu, siyahlanganyela labantu, asisahambi umango odlula idrobha like mina ngiseplumtree, ukudlula iplumtree ngisiyeblawayo, angikaze ngihambe mina since kwadivalwa la eblawayo, namanje ngiyasaba. So ngisho ukuthi asikwazi ukuthi sizivikele njani, ukuthi ukuzivikela mhlawumbe ukungahambi hambi yiko engibona ngathi mhlawumbe kungasisiza kanjalo.
Linjani basakazi baka Studio 7? Siyayizwa le ndaba yegugurawundi le, laba abantu abakhulumayo laba bayithu umfundisi lo. Ngesikhathi igugurawundi bulawa abantu, kwakungala mfundisi otshumayele ukuthi igugurawundi ayihambe ebulawa abantu. Kwakungelawe baba wena Joseph Chuma, wena osikhuluma wena Awusetshenziswa izanu please hlonipha abantu. Abantu bemathebhele ndazayo bathengisa abantu asonkomo ezasiyeseli ngabantu ababesifa. Wena ma ungalasihlobo esafayo, sicela uhlale ekeleni uzidlela imali yezanu. Lo mfundisi wakho lo, please ake lihlonipha abantu. Into esiyifunayo nxa lingabantu bemathebhelelendi lani kumele lihlale phansi lixolise. Aleke liyekele ukuba ngumediator linalilezihlobo zenu ezabulawa igugurawundo lani. Lani lingabanye kumele lihlale phansi livale imlomo lixolise. Ngaphandle nxa lihambela athengwa laphiwa imali ukuthi lina lilobabili selithengisa abantu bemathebhelelendi abasemangcwabeni. Ake liyeke into yenu le, yekelani into yenu le iyalungiswa yibo mnankagwa nxa befu ukuyilungisa. Hlalani phansi lithule lithi du. Ngiyabonga.
Ngiyaxolisa usicingo lami lusuke lawo kwakhathaze ngabona kumna ngamakhakhasi. Yikho bengithi mina benginesicelo ukuthi alubana uhulumende ulakho ukuthi alungise lezi zinto ezinjengezinto ezokuvikela amamaski njengokuba kwangena le umthambo ugqeka owengelako kwalungiswa incwadi eyagcalayo ifikile ukuthi abantu bezinto lawo lungisidlana abantu abakwenza ngoba kathesi abantu bazithungela benzani awukanye kukhanya kungcolile ungani kuyakhathaza ulungise into ezayisebenzisa khona kulade isebenzise khona kube kunene ekuzaba ngcono ngoba bezahlala behlanzekile abantu kuyabongeka kakhulu ukufakaza ngayo i-COVID-19 kumawele. Siyakubongela lokho. Ngiyabonga.
Livuka njani balaleli nabasakazi be-Studio 7 ngu-Edi lo okhulumayo umfana ozalwa lapha nakoBhulu eNgwezi kwelasesikhalangene ePlumtree. Ngithi bakithi kunegama elithi sanction engicabanga ukuthi silisebenzisa ngendlela esingazi ukuthi lisho ukuthini igama lelo, ikakhulukazi uma sibhekane nokulwa kwamaqembu ethu la eZimbabwe. Bengicela abalaleli labasakazi be-Studio 7 abale 100% accurate answer besixazulele lelo daba ukuthi kuyini ama-sanctions njalo ama-sanctions afakelwe bani, ama-sanctions engakhithwa abantu baseZimbabwe bazatholani, njalo ama-sanctions afakelwe iZimbabwe yonke kumbe afakelwe abantu abathile abaseZimbabwe abangabaholi. Ngoba uma sekuzafika isikhathi sokuvota njalo nje siyaye sizwe ukuthiwa iqembu elithile la kuya nama-sanction yilo lathi kufakwa ama-sanction. Engicabanga ukuthi abantu bayalahlekiswa, asingajayi nje asifihle umphini. Ngicela nje ungcwethi kwezepolitiki umbe nje abalaleli ba-Studio 7 abazi kahle ngama-sanction bechazele abantu ukuthi ama-sanctions kuyini. Mina ngizokuchaza nginalo ulwazi kodwa bengicela nje singathola nje ungcwethi kwezepolitiki atsho ukuthi ama-sanctions afakelwe ubani nobali or afakelwe iZimbabwe, njalo uma kususwa ama-sanctions yini into ezatholakala ngabantu beZimbabwe, ngoba abantu baseZimbabwe basebunyameni ngento leyo abakuthiwa ama-sanctions, abayazi ukuthi kuyini, njalo abakwazi ukuthi kufakelwe ubani, abakwazi ukuthi i-sanction uyifakelwa uma kwenze njani. Bengicela nje lingizamele ukuthi lisitholele nje umuntu ongakwazi ukuxazulula leyo nto. Etshela abantu be-Studio 7, etshela abantu baseZimbabwe ukuthi ama-sanctions kuyini. Ngiyabonga kakhulu, ngixolise, lami ngizolalela khona bemsakazweni.
Ekuseni enhle kini lonke balaleli be-Studio 7 kanye lani basakazi be-Studio 7, ngiyalibingelela. Uthanda ukwazisa abantu baka MDCT. Umuntu kuphela okhuluma into ezwakalayo kubandla le-MDCT ngu-Abednego Bebe ukhuluma ngokuthi sibambane i-unit. Ngaphandle kwalokho vele ngeke saya ndawo. Singajabuleli ukuthi khona ama-MPs thina lina bantu be-MDCT liyawa-recall alliance. Ngicela ukuthi likhohlwe ukuthi lizawina ama-elections, ngeke lawina ama-elections ngaphandle kokuthi lijoyine i-alliance. Linayo lodwa, akulambuso elingaba lawo. Okuhle usenze njengeMalawi, simanyaneni senze i-alliance sonke ama-MDC lamanye ama-party sibe ngu-8 sikhupheni iZanu PF embusweni. Singajabuleli into engelangqondo, sijabuleleni ukuthi sikhiphe MD lokhu zenu iZanu PF embusweni. Khona sizabona ukuthi utshintsho luba khona. Phandle kwalokho asikhohlweni bantu bakithi.
Ninjani khona ngapho bakithi ku-Studio 7? Ngubabunyoni ngisejotsholo elupane. Ngimfisa lami ukukhuluma ku-Studio 7 bakithi. Akalimfakeli lami lokhu zenu yena. imessage yenu ukuthi namhla labe liqoqa ngani ntamba ama nami ufuna ukuqoqa ku Studio 7.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyachela balaleli, imlayezo yenu ingabi mide njalo lingathuki. Siyabonga. Agisikhangele ezivela ngapha kwele Melika ngamafitshane. Amaphephandaba lemisakazo bebecubungula imbiko ethulwe ngumongameli Donald Trump ethi phose bonke abathola igcikwane le-coronavirus abakho engozini. Lokhu kuphikiswe langengcwethi zempilakahle ezithi igcikwane leli liyingozi ebantwini bonke jikelele ngoba alikhethi iminyaka yokuzalwa komuntu kumbe lokuthi ulesifo bani engakatholi leli gcikwane. Njalo alikhethi abadala kunye lezingane esezibhubhile emazweni achiyeneyo. Ingoma ka Khwabaradi. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje othi sikhangele indaba ebesilazo. Kulo wesilisa wakobulawayo ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo obengakaze asuke elizweni. Izizalwane zeZimbabwe lezwa kwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko ethi kumele zisuke kulelo lizwe. Omunye wabaqoqa umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele ezitaladeni mhlaka 31 kulenyanga umnumzana Jacob Ngarivume uhlangana labakhokheli bamabandla aphikisayo labafundisi ebakhuthaza ukuthi labo baphatheke kulokhu kutshengisela. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje livalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.